Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 namhlanje uSiqhiqa Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaze uZulu ukuba ananzelele ukuhlanzeka ngesikhathi sezulu ngoba kuvame ukuba lomkhuhlane wesihudo owekholera ovame ukuba khona ngesikhathi sezulu abantu bengadla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga.
Umkhuhlane wekholera ngumkhuhlane wesihudo esibi umuntu asithola nxa edle ukudla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Umkhuhlane lo mubi kakhulu, uyaye ubuye okunzima nxa abantu ngesikhathi sezulu kunje.
USiqhiqa Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu bayaxwayiswa ukugeza izandla nokunatha amanzi ahlanzekileyo zikhathi zonke.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla kumbe banathe amanzi asebhoyiliwe ukuze bavikele umkhuhlane wesihudo lesi esibi kangaka.
Ikholera yisihudo esibi njalo silakho ukuthatha umphefumulo womuntu, kutsho uSiqhiqa Mfundo Ngwenya.
Isihudo lesi sibi kakhulu, umuntu yabe huda amanzi kumele agijime kakhulu esibhedlela lapha bafika bambone khona bamfake i-drip bamuphe lama antibiotics. Nxa engalatshwanga umuntu egula isihudo lesi esibi impilo yakhe ingashabalala.
Iningi elihlaselwa yisihudo sekholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Iningi edolobheni lakoBulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Izulu liyana kulezi nsuku njengoba lamanzi layihamba isikhathi eside, sesisabela ukuthi sabamba ikhorela namasuwe ngapha yabeduka kangaka koBulawayo. Kunzi kansili kumele ilungisise amaphayiphi, sisi besithi amaphayiphi akhona semadala lawa amasu njalo bereduce lamadate okuhamba kwamanzi, at least ingahamba iday kungcono.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Mafios Siyamuchembu uthi benza konke okusemandleni abo ukuba kungaqhamuki isihudo loba nje sihlasela kwamanye amazwe angomakhelwane.
Ikholera ngumkhuhlane wesihudo obangelwa ligciwane lomhlobo wevirus okuthiwa yi-vibrio cholerae. Isihudo lesi ingcekeza yakhona iyabe ingamanzi anjengamanzi asetshenziswe ukupheka irayisi, so ngesikhiwa kuthiwa irayisi water stew. Ikholera ngumkhuhlane obulalayo masinya.
Udokotela Siyamuchembu uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bengazibona belezibonelo zesihudo bagijimele emakilinika bayethola usizo.
Ukwelatshwa kwawo okuqakathekileyo yikubana umuntu athole amanzi omzimba abe elahlekile ngesihudo. So i-rehydration solution ingaba yi-sugar salt water solution or elungisiweyo okuthiwa i-oral rehydration solution nxa umuntu ekwanisa ukunatha. Kodwa nxa engasakwanisi ukunatha kuyamele elatshelwe endaweni okuthiwa i-cholera treatment center okuyabe kulabodokotela manesi ababayamhlaba khona injection bemfake i-drip ukwenzela ukuthi amanzi lawana ewathole.
Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hatshi koBulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula amakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, kuthi ababanjwa yilo mkhuhlane babesedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019. Ikholera yabulala abantu abafika kumashumi phose ayisikhombisa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.